Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle isikhathi ngu half past 7. Ngiyaxolisa isikhathi ngu half past 7 ye ntambama. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 nampalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umgcinisihlalo webandla leMDCT esigabeni seMathebeleland South elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphuselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe.
Engakutsho ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngikuchaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo, ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Disciplinary Committee.
Iqembu lezomculo weRumba selethule ingoma ethi Zimbabwe vuya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukamnumzana Robert Mugabe. Udubo lokungabi lencwadi zokuzalwa ama birth certificates ezibalisa lezithupha luhlasele abanengi ikakhulu abadabuka esigabeni seMandebeleni kuveza ukucwayisisa kweStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umgcinisihlalo webandla leMDCT esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Moyo elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe. Iphephandaba leThe Sunday Mail elalamhlanje lithi uMoyo ubuyiselwe esikhundleni sakhe sokuba umgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland South, kodwa umgcinisihlalo webandla lelizwe jekelele umnumzana Love Momoyo uthi umnumzana Solani Moyo ubevele engakamiswa umsebenzi ngoba ikomiti ethonisa amacala e-disciplinary committee ayikahlali ukuthi icubungule lolu daba. USolani Moyo ubikwa waphoselana aqatha loMakhuphe kulandela umhlangano wenziwa esigabeni isikaMoyo esithi uMakhuphe wayengamtshelanga ukuthi uyeza esigabeni sakhe. Lokhu kwaba yisisusa sokufuthelana phakathi kwababili laba okwenza ukuthi uMakhuphe alobe incwadi ecela ukuthi uMoyo amiswe umsebenzi. Sixoxe lomnumzana Love Momoyo ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Ngakutsho ukuthi njenge-ofisi kagcinisihlalo webandla sithole umbiko ugwalo lulotshwe ngumsekeli kamongameli umama uMakhuphe lapho kade ecela ukuthi uchairmane weMathebeleland South ngenxa yezizathu akade ezihlelile yena njengokubona kwakhe. Yikho silendlela esisebenza ngayo kunhlanganiso. Nxa kube logwalo olunjalo ikakhulu kufisa ukuthi kumiswe umuntu olilunga le-National Council. Igwalo lolo luyathathwa luye yethulwa enkundleni ye-National Executive. Okuyiyona elamandla okumisa ilunga le-National Council.
Kahle kahle licala bani alidalayo elibangela ukuthi kuze kuthathwe inyathelo lingaka?
Angeze ngakhuluma ngakho engakutsho ukuthi kulokukhonona okwenziwe ngumsekeli kamongameli ngendlela owakhulumisana ngayo lo Chelimana weMathebeleland South besemhlanganweni mhlaka 25 November kondolwane.
Wena njengomunye owayekhona kusenzakala lokhu walubona njani lolu daba?
Engakutsho ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi inempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngichaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo. Ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Discipline Committee. Kuyabo sokuza ngehlula ukuthi ngilucubungule ngendlela eqondileyo nxa sengithe ngaphambilini ngaletha umbono wami.
Alo ke ngumnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemadobo. Udubo lokungabi lencwadi zokuzalwa ezivalisa izithupha luhlasele abanenge kakhulu abadabuka esigabeni semaNdebeleni. Ukucwayisisa kwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba abanye baze befe bengelazo lezincwadi ngoba indlela zokuzithola uhulumende sewaziwomisa kakhulu. Intatheli izindaba iStudio 7 uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Esigabeni semaNdebeleni iningi labantu elingelazo lezincwadi zatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kuthi abantwana balabo bantu labo kuyehlula ukuba bazithole ngitsho lezizukulwane zabo. Abanye kuyehlula ukuba bazithole ngoba kuyabe kudingakala abafakazi, imali, njalo namahofisi akhona akude labantu, njalo esinye isikhathi kuthiwa abantu baye eHarare ukuyalungiselwa udaba lwamaphephala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokubhalisa ukuthathwa kwezithupha lencwadi zokuzalwa, kodwa iningi labantu selehlulekile ukuzithola lokhu kuzenza bengenelisi ukubhalisela ukuvota. Umnumzana Nkanyiso Netha uthe bayehluleka ukuthola izithupha lencwadi zokuzalwa kudingakala abafakazi lemali engekhoyo lalabo bafakazi abakho.
Thupha asilazo ngobuningi. Ngendlela esingalazo sikhulele kobogogo. Sengikhayela lo mntana nami manje uyapasa kadesi ngifuna ukuyamgrajuata ma ngifika esikolo laphana ngithi umthathise kwi-beth bamfuna abafakazi.
Umgcini sihlalo wezapho eMathebeleland Notes umnumzana Matthew Sibanda uthi iningi labantu abalazo incwadi zokuzalwa kunye lezithupha ethi uhulumende kalungisise lolu daba ngoba abantu babhekane lobunzima.
Sibele le ndaba yama-ID lama-birth. Silabantu asebekhulile ku-ward 15 emangwe la ku-ward 5. Mawuthi uyababuza ukuthi kungani lingalama-birth lezithupha. Basitshela ukuthi oyise abazali babo babulawa umbhuqazwe weGugurahundi.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo ubike ukuba uhulumende wephula amalungelo oluntu ngokungaphi abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Udubo lolu selubangele ukuba inhlanganiso yezokholo iHabakuk Trust ilobe ugwalo lwezikhalazo lusiwe uhulumende. I-petition ye-Habakuk Trust ithi idalele parliamente kumele livikele uZulu kulungelo lakhe lokuba lencwadi yokuzalwa lesithupha lezinye incwadi eziqakathekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Njani maThabezulu, linjani Zulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am, 2 pm la 7 pm eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 la ku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of
iqembu lezomculo werumba elikangqabutho Voko and Nkai Messengers Band selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukamnumzana Robert Mugabe. uBenedict Nhlapho uxoxa lamalunga aleli qembu eJohannesburg kwele South Africa.
Injabulo ebikhona esitakadini zonke zeJohannesburg ngesikhathi kuzwakala umbiko othi uMongameli Mgabe usechile umsebenzini. Iqembu lenkayi Messengers lithi lithethe amalanga amathathu ukwethula iculo leli elihlaba umxhwele elithi Zimbabwe buya lentokozo. Ungabutho Mvoko insizwe yasenkayi kombumba odume ngelithi Mzila uthi kusapho lweZimbabwe kwehla kukaMgabe esihlalweni kube inkululeko okukudala yalindelwa.
Abantu bajabule kakhulu, ngathi sijabule kakhulu, kwaba yintokozo enkulu kakhulu. Yasijabulisa le nto sazo safirwa ngumqondo ukuthi hayi ithi senze isingle track, abantu bayijabule bayithokozele. Nijabulele ingoma azitsho
le ngoma yabo le iyakucacisa konke lokhu. Umqondisi waleli qembu Ishmael Ncube odabuka eKhumbudzi eZansi yakwaLemandebeleni uthi ingoma eveza intokozo eyabakhona ngalolusuku.
Nansi ingoma abathandekayo, sijabule ngejuli. Ama-CD atholakala, liyakwazi ukusixhumana lathi la ku-Facebook, sidlala i-Facebook page yethu ethi Nqabutho Foko enkayi Messengers.
Kanti obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeqembu uMichael Khumalo ophuma khonale eNgwaladi kosikhobokhobo enkayi uthi le njengeqembu yiyo ikhisimusi abayipha abalandeli.
Balandeli, sicela uxhaso olukhulu kakhulu kini. Ngaphandle kwena singeke sibe nawo amandla. Okwamanje itheki sikhona ile viki nje yodwa isikhathi.
Leli qembu lithi liphakathi kokupheka iDVD yengoma le, kanti abayifunayo bangathintana labo kuFacebook. Lesotho 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Kulosakhulayo umnumzana Garikai Mavu okhala ngencwadi zakhe zokuphutha izifundo zika Form 4 eChikore Secondary School ngomnyaka ka-2004. Kodwa elokhu elethemba lokuthi wenza kahle njalo uzasithola isithupha se-O-Level. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseNorton.
UMavu uthotshulwe yingwe esigabeni seNorton esiqintini sakoNyagori esikuWard 15. UMavu usele minyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa. Ulobe imihloliso yakhe ye-O-Level ngomnyaka 2004 ngemva kweminyaka elichumi lantathu engazi ukuba wenza njani kuleyo mhloliso. Ke sizwe uMavu elandisa ngezizathu ezabangela ukuthi ehluleke ukuthola impumela yomhloliso awubhalayo.
Mina ngacina ku-Form 4. I-problem eyayenzakala ngokuthi esikolweni lapha ngangifunda khona. Ngathi mina ngiqeda ukubhala ama end of year examination, ama results yedwa aphuma, mina sengise collect ama results ami. Vapho nguthi wena walahla amabhuku esikolo. Mina angikaze ngithathe ibhuku, i textbook yesikolo lapha kade ngifunda khona.
UMavu wetheswa icala lokulahla ingwalo zesikolo okuyikho kubangela ukuthi engaphiwa impumela yemihloliso yakhe.
So ngazama ukuthi ngi-explain konke okwenzakala. But bona bangincitsha isikhathi sona leso sokuthi mina ngi-explain. Ngapho ngothi wena icala lakho yalazi. Akuphume uyosidingela amabhuku ethu. Anje. So from 2004 lapha ngiqeda khona isikolo lakathi angikwazi ukuthi mina ngaphuma ngama results ngaphuma maybe ngile 5 kumbe ngile 4 kumbe ngile ngilama user angimangaka angikwazi.
UMavuthi imali yokuthi ayehlawulela lezongwalo ukuze athole incwadi zakhe akalayo uthi uziphilela ngokusebenzela abanye kanye lokuthengisa. Imizamo yokukhulumisana nomabhalane wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba uDr. Sylvia Uthethe Masango yehlule ngoba ucingo lwakhe belungasatshelwa. Lo msakazo okhulumisane labelihlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR ukuzwa ukuba lokhu okwehlela uMavu kuyikwephula ilungelo loluntu na lobahatshi. AbeZLHR laba bathi okwenzakala kuMavu kuyikwephula ilungelo loluntu nxa kukhangelwa uhlangothi lwezemfundo. Isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lomuntu wonke ukutholiswa imfundo. AbeZLHR bathi kwakumele iziphathamandla lapho kwafunda khona uMavu ngabe ziyadinga enye indlela yokumsiza ngayo, hatshi ukumjezisa ngendlela elesihluku kangaka yonke le iminyaka kucala abangelaqiniso ukuba nguye mpela owalahla lezo ngwalo. Njengoba ekulandula lokho, isikhulumeli sale nhlanganiso yeZLHR uMnumzana Khumbira Emafunda uthi okwenziwa uMavu yilunya, uthi njalo lokhu sekuzaphazamisa impilo yakhe. Kwazibani, engxenye uMavu wayephumelele ezifundweni zakhe okokuthi ngabe engumanjinela kumbe enesikhundla saphezulu. Studio 7 ngiseNothoni, ngingumevis Gama.
Aleva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Bengana masiko
wenziwe manje. Lomhla ke sikhuluma ngamasiko angani lokho ekugcinakele endaweni zabo Melika kumbe ngithi emazweni achiyeneyo. Ngilethatha ngoba ngilomnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Lo nkosi sikazi Betty Ndlovu layo uzalwa kwele Zimbabwe. Kodwa kulezi insuku ke ulapha ke kwele Melika. Mandlovu kunjani mama?
Siyaphila.
Hayi siphile kakhulu. Baba Ngcobo, injani impilo?
Hayi siyaphila dube lingani nami.
Hayi siphile kakhulu. So siqhase ngomama ke uMandlovu. Ubona ngazani imikhuba ekhona sibili nxa ukhangela wena? Engani igcinakele nxa umuntu esemazweni njengakhathezi? Ingabi yipi esintwini?
Hayi mina vele ngasengikhangele so ukuthi nje thina abadala yithi esingani lokhu esiyilandela ekhaya. Hayi laba abatsha, hayi vele sibalahla, sebevele sebelandela yona iyalapho.
Lapho uyabukhangele imikhuba enjengani?
Khonokho okunjengelungelo labo, ilungelo labatsha. Alapha bathi siqakathekisa lokhwana kokuthi vele sebengabalapha, ungeke umkhuze umntwana wakhona uyamsehlulelile ilungelo lami.
Baba Ncobo, wena ubona ngazani yiphi imikhuba engazani iyaqhutshwa njengabantu nxa sebevele ekhaya sebehlezi la?
Okay, oqala bengifuna ukudobha lapho umama Mandlovu ade ekhulume khona. Ekhaya yabona umkhuba ekhaya wawuthi umntwana ngumntwana ungaphansi komzali. Umzali engakhuluma wawuvele uthule, umama wayethi engakhuluma lawo ungaphendulwe. Uhlemuza ethi lami yakhuluma umntwana layo ubeke lakhe kumbe uyabethweleni khonapho kumbe ngumgani uyakudikijela ngawo. Kodwa yena lo umkhube nalowo sifonthi lapho emelika awusebenzi, ungafika udikijele umntwana ngomgani uzesokuthiwa sokusubizwa ngale ngoba awuphathanga umntwana kakuhle. Umntwana engavele ethi uthaywe ngumzali, sokuthiwa umzali wenza lapho nesikhawo ethi ku-abuse, umphethe kubi umntwana. Thina esisebenze ezikolo lapho ufuna kathi sithe sifone, sifonele la abakhangelele ezabantwana. Ngoba thina singela ukufona lathi siyalahlekelwa ngumsebenzi.
Ye, so ke nxa sikhangele khonokho ke Mandlovu, ungajaya umntwana ngoswazi khonokho ukukhuza okwenziwa ekhaya, akuwona abantwana khonokho.
Hayi mina njengoba nje ngise ngaqala ngakho ukuthi lona ilungelo mina lelo yile ndibona lingani vele liyasona isizwe. Ngoba umntwana nxa eza kubophisa akumangalele kumbe uthathelwe umntwana ngokuthi uzama ukumeluleka nje ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Hayi vele kubi mina ngibona nje ngani kubi ngoba ekhaya umntakazibani umakhelwane ungahlangana laye ngeganga uyamtshaya umama athe laye angafike etshela unini ukuthi ngitshaye ngoba uyabekwathi uzatshaywa futhi. Manje lapha angafika etshela unini ukuthi umakhelwane ungitshayele unini asesihlalize amapolisa. So ungakhangela ukubi ngoba labo mama bakhona bahlalele evalweni lani namntwana esona umkhuza ngasese kumbe eqatshile esisaka ukuthi uzabotha. Manje ungakhangela nje nxa sihamba lapho uyabona ukuthi hayi vele impilo yakhona ayimanga kahle.
So u-911 wabo lo baba Ncobo Ngiyawazana uyahlupha.
Hayi, useyahluphile 911 lo ngoba abantwana bamtshaya nje bengamtshaya. Uyayizwa imoto yamapholisa njana sibuya sikhala lapho sikhala. Singakhala futhi khonokho kubi lakho kodwa kwesinye isikhathi ngombono wami kuqatshe lithi abantwana bebe namalungelo. Ukutshaya yebo kuhle kodwa kukhona okunye okungakuhle okusuka ukuthi umntwana uselimele ngokumzali bengamhlanga kuhle. So kuqatshele concurrently abantwana bebe namalungelo bephathwe kuhle betshengise uthando. Kuthiwa thina abantu abamnyama kakhulu abeZimbabwe singabuzwa kwabantwana ukuthi ngubani wake watshelwa ngumzali wakhe ukuthi ngiyakuthanda. Kuthiwa nxa ulabalikhulu i-100 kaningi ungathola izandla ezintathu uyabule nhlanhla. So thina uthando lwabadala bethu alukhulunywa. Nxa bekutshaya bakutshaywa ngoba bayakuthanda. Kodwa uthando olutshengiswa ngokutshaya hayi sikubona ngathiwa silo thando. So siyafunda khonapho ukuthi kwesi sikhathi ngathi uqashe ukuthi sifunde imikhubela le misho ukuthi umntwana uyatshela ukuthi ngiyakuthanda mntanami. Umntwana uqashe ukuthi etshela ukuthi muhle. Anditsho thina ekhaya ubabe ngasemntwaneni mntanami oyinkazana omuhle kuyatshaya imihlolo ukuthi ha sesifuna ukubamba umntwana. Kodwa esikhathini esinye kuthiwa abantwana abatshela ukuthi bahle abazizwi belobuntu. Bengaphuma ke phandle laphana kube sokubuye ngumfana okungana ukujoyina ukuthi hey wena ulenwele ezinhle. Abantwana bagcina sebeyela funa sebewela ngoba ngokokuqala ukuthi ukuthi bahle.
So siyambuzwa ke ubaba uPhithizela Ngcobo kodwa isikhathi sesihambile sibili sesidliwa ngumangoye. Mandlovu ngathi 10 seconds sibili kolapho ubona ngani kungalungiswa kanjani konoko ngamafutshane sibili kakhulu.
Hayi mina ngithi ukuthanda abantwana kuhle but singaye neBhayibhelini uJesu uNkulunkulu ngokwakhe wakubona ukuthi umntwana laye kumele akancede nje ngokuthi wajabujab ngoswazi.
Hayi nami ngiyavuma ukuthi hayi khona ukukhuzwa kakhuze kodwa kunjalo nje abatshele futhi ngokuhle abakwenzayo abantwana betshele ukuthi bayathanda.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uPhithizela Ngcobo, ngibonge njalo lo mama uBhethi Ndlovu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube.
Hela manyama bayawagcina masiwa owamasenziwe mandu.
Siyabonga ke Dube okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukushumayela lokusikhumbuza ngomlayo oqakathekileyo. Singaya kumakho chapter 12 iverse ka-30-31. UJesu babembuzile ukuthi yena yiwuphi umlayo oqakathekileyo kakhulu. Sifumana ukuthi waqamba wathi thanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langenhliziyo yakho, langengqondo yakho yonke, langamandla akho wonke. Kodwa wasegcizelela masinya wathi kodwa-ke umlayo oqakathekileyo waphosa uqathaniswa wafaka walingana. Wathi owesibili lo yikuthi thanda umakhelwane wakho njengawe. Wasesithi yena akulamlayo edlula leyi. Namhlanje bengifuna ukuthi sicabanga iZimbabwe isiya phambili ukuthi kulento eqakathekileyo ebengifuna ukuthi nginike ingqobe abalaleli bethu. Okokuqala ukuthi siyajayela ukuthi asikhulume ngakho kodwa silandzelela ukuthi ukukhetha abantu ngolimi lwabo yinto embi njalo yinto abantu abaningi abayenzayo. Ngiyakwazi ukuthi yinto engxenye esakhuliswa siyenza singacabangeli ukuthi kuyinto engafanelanga. Isikhathi esiningi thina abantu abansundu sijayele ukunanzelela ukuthi abamhlophe babesikhetha kodwa kufuna ukuthi namhla sicabange ngalokhu ukuthi thina njengabantu abansundu kuyini okusenza ukuba sikhethane ngolimi lwethu. Into yokuqala engifuna siyinanzelele ngiqalisa lindaba engikhole ukuthi singaqhubeka ngayo ngeviki elandelayo ukuthi imlimi zonke zadalwa nguNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu edala imlimi lezo ezehlukeneyo ngabe kumbe kuyisishona kumbe kuyisivenda kumbe kuyisindebele kumbe kuyisihebheru kumbe isikhiwa uNkulunkulu wasidala lezinzimi siyakhumbula ukuthi lapha nokuqalisana abantu bezama ukwakha inkalakatha yesakhiwo bekodwa uNkulunkulu wadiliza wayenza ukuthi kusuke inlimi ezehlukeneyo kodwa ke akuthi ukuthi uNkulunkulu wathi dala inlimi ezehlukeneyo wathi yena kulolu lodo luqakathekile kwedlula abanye abantu olwabanye abantu njalo ukukhuluma ngolimi olehlukeneyo lomunye umuntu akukwenza ukuthi kube ngumuntu oqakathekileyo ukwedlula omunye sokokuqala ngifuna ukucabanga ukuthi okokuqala kumele siyokwazi ukuthi phambi kwaNkulunkulu ukukhetha omunye umuntu ngolimi lwakhe kuyisono le yinto eqakathekileyo kumele sigcizelele ngesikhathi esiningi e-Afrika siyasibone ngangiseRwanda okwafa khona abantu abagcwala ilanga nje kwafa abantu abangagcwala i-Dagga Field befela kuphela ukuthi umuntu lo ukhuluma ulimi olwehlukane lolomunye umuntu siyakwazi njalo ukuthi ngapha esigabeni sethu esemandebeleni lase eningizimu e-Midland kwafa abantu abaningi befela ukuthi ngathi okumlanda babelayo kwehlile ukukhuluma ezinye ilimi ezikhona ngakho-ke into yokuqala kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu kakhethi umuntu ngolimi lwakhe ukukhetha omunye umuntu ngolimi kutho ukuthi kuyisono okwesibili engifuna sikunanzelele ukuthi akula limi olungcono kwedlula olunye lokhu uNkulunkulu yikho kwathi ngesikhathi sePentecost singaya kumisebenzi yama-apostoli laphana siyananzelela ukuthi kwathi umoya ongcwele esehla kuthiwa kwakhulunywa zonke izilimi ezazisaziwa abantu bonke abantu ababekhonapho bezwa abantu ababekhuluma ngezindimi bekhuluma ngenlimi zakhanye ngakho uNkulunkulu uyananzelela zonke iilimi lezi ezehlukeneyo okwesithathu sesigqiba njengoba nto esizaqhubekela ngeviki le elandelayo siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wathi yena edala umuntu wonke wathi kuhle lokho esengikwenzile yikho sinanzelela ukuthi okwesithathu lapho uJesu uthi yena akumelanga kuphela ungamkhethi umuntu kodwa kumele umthande siyathandazela inhliziyo zethu zibe lokuxolela zibe lokuzwisisa abanye abantu abangafanani nathi abangacabangi njengathi abangenzi izinto njengathi ngegama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga abalaleli bami lisale licabanga lokhu engikukhulumileyo inkosi libusise
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda igama nguntungameli Nkomo
Mess with Jill ingoma ye Black Spears dubela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba inhlongo zendaba ze ebeziqhakathekile kuhlelo lwethu lwalamhlanje umgcini sihlalo webandla le MTCT esigabeni seMathabeleland South elokhu engakathoniswa libandla kuqala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe iqembu lezomculo weRumba selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukamnumzana Robert Mugabe. Selugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo emini kusasa ngo 2:30 kuhlelo eliyabe silethulela ezinye njalo indaba igama nguChris Kande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.